So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 Ntulikazi 2022 ngugaino Gumede. Endabeni zethu zanamhlanje,
sina lo nyaka lapha e-mine entra, into ezasinceda ukuthi sihlangane lama-prospective customers ukuthi lathi sithole ukuthengisa amalahle esiwagebhaye wabo.
Umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-mine entra 2022 obusile minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus uqalile namhlanje kobulawayo.
Sokuyamele abe edinga abantu bokusebenza nabo abangamama bandla azimelele wodwa esingathi ngama NGO kumbe ama organization ancedisayo eceleni.
Umunicipal weHarare uthi ukusilela kwemali kanye lokuchiya umsebenzi kwabongi sekwenze esuleke ukutholisa uzulu usizo kwenzele impila kahle njengalokho abakhangelelwe ukukwenza. Inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ithi balutshane abemaphandleni abayahlola ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu lwe-voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. So waba kumsebenzi wokwemba owe-mine entra 2022 obusule minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus kuqalile namhlanje kobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni kusasa ekuseni, njalo amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 abhalise ukuphatheka kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana owe-Zimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nicholas Ndebele.
Umbukiso we-mine entra uqalisile njengokuhlela kwethu namhlanje ngolwesithathu umhlazi matshumi mabili. Uqalise kuhle kakhulu ngoba bukisa bavela ezindaweni ezitshiyeneyo kumagumbi amane welizwe bazile bazebukisa laba bangaphansi nje kwamakhulu amabili laba babukisi sikhangelele ukuthi uzaba ngumbukiso omuhle kakhulu ngoba kuze abantu abatshiyeneyo abembayo bona ngokwabo abe-mining abezokulungisa abe-engineering labezokuthwala abe-transportation bonke laba basekela esikuthi ingoqo zomnotho we-mining esikuthi ngesilungu ngama-mining value chains. Siyathokoza kakhulu ngoba kulaba bukisa abatshiyeneyo abanye ngababukisa ama-services anjengama-financial products, abanye ngabathengisayo impahla zokuzivikela esithi protective clothing, abanye njalo ngabathengisayo into zokulungisa esithi equipment, mining equipment egoqela ama-mining companies amakhulu lama mining companies amancane asafufusa. So sikhangelele ukuthi lumbukiso uzaqhubeka kuhle okwamalanga amathathu azayo.
UNdebele uqhubekele phambili esithi umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa uzavula umbukiso kusasa ebuseni.
Kusasa ngokusemthethweni lumbukiso uzavulwa ngumongameli welizwe upresident E.T. Mnangagwa kusasa ekuseni. Sikhangelele ukuthi ngolwesihlanu kuza kuba le charity golf challenge eza kuba khona ebulawayo golf club ngezinye zezinto esizikhangele ihlelo esizikhangeleleyo. Sikhangelele ukuthi futhi Zimbabwe Miners Federation iza kuba le confire yayo i-conference khonapha eZimbabwe International Exhibition Center ngolwesihlanu njalo olufanayo. So hayi sithokoze kakhulu ngequality yombukiso.
Ongene umbukiso lamhlanje unkosikazi Jane Lusinga ongumembi ebubi eMathebeleland North unqome umbukiso walonyaka.
Indaba yemshina le ikhala ngathi ikhona sibili. Ikhona lapho izanceda omama ngoba sesibhodile kwezinye indawo kwezinye inhlangothi njengawo i-SMEs umama usithembiso kulezi zinto eziningi esezithembisa omama kuthi omama sizive ngakhali nge-collateral sokusiba lenye indlela lapho ukuthi khona khona umama nxa ile nkomo zakhe kuyaba isibambiso sakhe yinto le ekhulunywe umama usithembiso futhi ngobufakazi layo ngoba bengikhona ngalelo pane omama ayisiyeni phambili sazokuthi umama simncedise ukuthi sihambe ngenzigaba ngezigaba kwenzele ukuthi into le njani iphumelele omama bathole imishini.
Umnumzana Simba Chimanga oweZimbabwe Coal and Gas Mine ophatheka kuMine Entra 2022 uthi umbukiso uhamba kahle bakhangelele ukuba lamathuba amahle kwezamabhizimusi.
Thina lo nyaka lapha eMine Entra into ezasinceda ukuthi sihlangane lama prospective customers ukuthi lathi sithole ukuthengisa amalahle esiwagebhaye wabo. Hayi inkinga esibhekane lazo hayi izo zonke ezitholakala konke umuntu indaba ze zelokhu ze forex ama exchange rates ukutshintsha kwawo so yikho kuphela so far.
Umbukiso owe Mine Entra umanyanisa abakulumsebenzi labamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owe Mine Entra koBulawayo oqale kuhle lamhlanje mhlaka 20 Ntulikazi usiyaphela mhlaka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 ayabukisa lonyaka eMine Entra. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Explore, Extract Towards Sustainable Mining Value Chain. Ngimele umsakazo weStudio 7 yoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umansipala weHarare uthi ukusilela kwemali kanye lokuchiya umsebenzi kwabongi sekwenze ehluleke ukutholisa uZulu usizo kwezempila kahle njengalokho abakhangelele ukwenza. Uthi njalo uke wavala amanye amaklinika akhe nyakenye ngenxa yalolu dubo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe izolo edalela eParliament ngumqondisi wohlangothi lwezempila kahle khona kumunicipality uDr Prosper Chonzi ngesikhathi ephendula incwadi yezikhalazo eyaya kwethulwa kuleli dale ngabomanyano wenhlanganiso yezakhamizi zeHarare yeCombined Harare Residents Association CRA. UDr Chonzi uthi umunicipality uyafisa kakhulu ukusiza umuntu wonke oya ezibhedlela zakhe ukuyadinga usizo kodwa akabalayo impahla eyanelayo ukukwenza lokho.
You cannot get a registered generalist to be booking a patient.
Asingeke sathina lowo mongi munye obelethisayo kanye senza yonke into emuyeda yena ongafundelanga lowo msebenzi. Kunje kasilabo labo abawufundelayo. Bona labo abalutshwane silabo yibo esithi thina bayisebenzela emakliniki kodwa yibo njalo abathathwa ngabakwamanye amazwe.
Within the country, within the region, and outside.
Abekra basa incwadi yabo yezikhalazo kumunicipality zokuthi abesifazane babelethela phandle kwamakliniki kanye lokuthi amanye akhona ayabe evaliwe njalo lokuthi kwesinye isikhathi izisebenzi zikamunicipality ziyabe zifuna ukufumbathiswa ukuze zitholise lolo sizo abayabe beludinga kula makliniki. UDr Chonzi uthi lawo makliniki abevaliwe kungenxa yokuthi umunicipality akalayo imali yokuhlawulela abongi abalobungcitshi bokubelethisa omama abayabe bezithwele. Wathi kunzima kakhulu lapha emaklinika kamanisipala ukuthi abanye omama abayabe beye kulawo makliniki bayaphendukiswa emakhaya.
Inganelisa ukubona nje abambalwa ngoba laye uyadinwa. Awusoze wathi wena ngoba ungumongi ngakho kuzamela umele inani labantu elingaka abamaningi amathuba.
UDr. Jones ungezelele njalo esithi ukusilela kwemali kumanisipala sokwenze behluleke ukuqhatsha abanye abongi ukuze baqhube umsebenzi, esithi lanxa benganelisa ukwenza lokho bayaphanga bachiye umsebenzi abongi laba besiya kwamanye amazwe loba ezibhedlela ezisebenza zizimele lapho abathi baphiwa khona iholo elingcono. Wathi lanxa umanisipala wabavumela ukuthi baqhatshe abongi abafika phose amakhulu amathathu 279 banelisa ukuqhatsha abangamachumi amathathu lasithupha kuphela 36 njengoba abongi bengasafuni ukusebenza ezibhedlela lemaklinika kamanisipala. Kodwa amanye amalunga edale lephalamende agoqela umnumzana Joseph Chinotimba wezanu PF athi wona akukuhle lokho okwenzakalayo ukuthi omama babelethela phandle emagumeni amaklinika. UDr. Jones uthi bayazemukela izikhalazo zezakhamizi esithi kodwa lezi zikhalazo zikhomba kudubo olukhulu olusedolobheni leHarare okumele lulungisiswe nguye umanisipala kanye lohulumende. Uyakuvuma njalo ukuba khona kwemisebenzi yenkohlakalo njalo lokhu kwenzakala ngoba abongi bebalutshwana, kodwa wathembisa ukuthi kuzothathwa amanyathelo ukukulungisisa lokho. Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Prudence Yanyani utshele iStudio 7 uthi ukhangelele ukuba umama wonke alutholiswe usizo lapho ethe waya ekilinika kamanisipala kungakhathalekile lenkinga umanisipala ahlangana lazo. Esinye isiphathamandla enhlanganisweni yeCRA umnumzana Ruben Agili utshele iStudio 7 ukuthi lanxa umanisipala ebhekane lenkinga yokusilela kwemali kumele aqakathekise impila kahle yezakhamizi. Esithi bona labo abalutshwana abaqhatshiweyo kumele benze umsebenzi wabo ngemfanelo. Umnumzana Charles Nyoni esinye isakhamuzi njalo edolobheni leHarare engomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu ogoqelayo lezempila kahle upha umbono wakhe ngokunye kwalokho okungenziwa ngumanisipala ukuthuthukisa uhlangothi lwezempila kahle.
So kuyamele abe edinga abantu bokusebenza nabo abangama mabandla azimelele wodwa esingathi ngama-NGO kumbe ama-organization ancedisayo eceleni. Kodwa eqeda lapho uhulumeni asuka ajike bese sithi kabayenzi umsebenzi wabo babuya lapha ukuzobamba izinto ezizombangazwe esetshintsha umthetho. Sikhangena nebhili abayikhuluma ngokwayo ephalamenti ekufuna ukuncindezela ama-NGO la ukuthi engabuye esebenze, kodwa wona ayiwo asizayo uZulu kanye nokusiza iy'ngane zaseZimbabwe.
Umanisipala weHarare ulezibhedlela lamaklinika ezingamachumi amane lambili 42 njalo kumele abe labongi abedlula kancinyane inkulungwane 1152 kodwa okwamanje isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% kuphela sabongi yibo abasebenza kizo. Osaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu kumanisipala weHarare umnumzana Phakamile Moyo uthi umanisipala ubhekane lodubo lokusilela kwemali esithe okwamanje uthola isilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini kuphela 40% semali okumele bayithole ngenyanga. Lapho izinto zihamba kakuhle umoyo uthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% semali esetshenziswa ehlangothini lwezempila kahle kumele ivele kuleyo ehlelelwa ukusetshenziswa ngumanisipala yebudget. Isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% ivele kumali ehlawulwa yizakhamuzi njalo esalayo ibisivelela kunhlanganiso ezisizayo. Uqhubekele phambili sithi uhulumende kumele alandele okumunyethwe yisisekelo sombuso sona esibetha ukuba isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% semali ehlelelwa ilizwe sebudget kube ngetholiswa omanisipala, esithi lokhu kulakho ukwehlisa inkinga zokusilela kwemali kubomanisipala. Umoyo oqhubeke sithi umanisipala ulenhlelo zokufuna ukwakha ezinye izibhedlela ezinkulu edolobheni ama-district hospitals kodwa okwamanje engelayo imali yokwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
So ye Rural Communities Empowerment Trust ithi balutshwane abemaphandleni abayahlola ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu lwe-voters roll. Uhlelo lolu lusungulwe ngensonto mhlaka 17 njalo lugqitshwa mhlaka 26. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asasababhalisela ukuvota kumele bayehlola ukuthi imininingwane yabo ibhalwe kuhle yini ku-voters roll. Ithi nxa kukhona okuyabe kuphambanisekile kumele kulungiswe ukuze uhlelo lokudwetshwa kutsha kwendawo zabameli bephalamende lamakhansila ole delimitation luqhutshwe kuhle kanye lokuthi umuntu enelise ukuvota kukhetho luka 2023. IZEC ithi ngaphandle kokuya endaweni ezihleliweyo, umuntu uyenelisa njalo ukuhlola imininingwane yakhe ngokuchaya ucingo *265# kumbe ngokuya kuwebsite elekheli ethi bvrinspection.zec.org.zw. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, uthi abaningi emakhaya basemnyameni.
Kunzima ukusabalalisa imbiko endaweni zemakhaya, zemaphandleni eLupane, kuBonkayi, kuBotholotsho, lamanye amakhaya ngehla eMandebeleni. Abenelisi ukuthola imbiko ngamaphephandaba, ngamaradio, kumbe kusetshenziswa oWhatsApp, izincingo, indlela zokuthi akulamagagasi okutholisa imbiko. So kube nzima ukuthi abantu bakuzwisise, beluzwisise lolu hlelo. Kukanti lalaba abafundisa abantu ngakho khona lokhu bahambe kanye kanye labayahlolisa ukuthi ngapha kuyahlolwa, ngapha kuyafundiswa, ebesikhangelela ukuthi ngabe kwenziwe emadulo lokho. Abantu baqala bayafundiswa, batshelwa ukuthi ngelanga elithize abantu bezekhi bayeza ilungiselele ukuyahlolisa amabizo enu, kuzafuneka izinto ezinje lazinje ukuthi lenelise ukuhlolisa. So ngezindlela ngatho akulanto ehambayo, balithwana abantu abayahlolisa kungenxa yokuthi abazange baba lolwazi embandulo ukuthi ulohlelo olunje oluzaqhutshwa nguhulumende izekhi.
Yebo, uyacho ukuthi kubolupane laseNkayi emaphandleni abantu kabalalwazi ngalolu hlelo, kodwa emadolobheni akulezo ndawo khona kunjani?
Emadolobheni balalo ulwazanyana, engeke ngathi ukuthi balolwazi oludephileyo, balalo ulwazanyana nxa ukhangela kuma point kunjengedolobheni eLupane, ukhangele uGrowth Point kunjengeNkayi Center, kuBotholotsho Center, balalo ulwazanyana ngokubana ngabantu abenelisa ukuthi bahlangane nje bexoxe ngezinto ezifana zona lezi. Kodwa esikunazelelayo ukuthi abala ntshukuntshu lokuthi bakwenze khona lokho. Abantu bekudingeka ukuthi bafuqwe kube lendlela yokuthi baphiwe intshukuntshu, batshelwe ukuqakatheka kwakho khona loba lolwazi bebona abantu bebhodabhoda lapha lalaphana kukhulunywa ngakho, kodwa intshukuntshu eqinisweni kayikho. Njalo futhi balelihlandla abantu abasezinkomponi kumbe ngithi emadolobheni wona lawa emaphandleni ukuthi bayenelisa ukuthi bahlole amabizo abo besebenzisa omakhalekhukhwini. Impiko efana lokuthi kuhlolwa njani bayizwile, abanye bayemukela. Lezinhlanganiso ezisebenza zodwa lanxa zingela ma-resources kumbe yonke impahla yokuthi ziyefinyelela emakhaya kuma-villages, kodwa emadolobheni ziyenelisa ukuthi zixoxe labantu, zibatshele, zibafundise ngokuqakatheka kokuyahlolisa amabizo.
Kubo nabo abathi bakubona ukuqakatheka kwalolu hlelo, ungathanda ukuthini kubo?
Ngingathanda ukuthi ngiloyise kibo ukuthi ukuyahlola ibizo lakho kuqakatheke kakhulu, ngokubana ukuthi ubhalwe kuhle, ubhaliwe ukhona ubhalo lokuvota, yikho kuzakwenza wenelise ukuthi uvote mhlana sokusiya kumnyaka ozayo sokuvotwa. Kukaningi sibona abantu bephendukiswa besemalayini nokuvota kumbe nxa befufunyana ukuthi amabizo abo kawakho, bese besithi bese bezisola ukuthi bekelelane ukuthi baye kulungisa kuseselesikhathi. Ungahamba kathesi ufumane ukuthi ibizo lakho kalikho kumbe kalibhalwanga kuhle, uyenelisa ukuthi ulungisise ukwenzela ukuthi igama lakho lingeniswe kuhle ugwalo lokuvota, okuzakwenza wenelise ukuthi uvote, okulilungelo lakho limqoka kakhulu ukuvota.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust. Live Talk kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lo Nkosazana Nobuhle Veji Ajiti, umqondisi wenhlanganiso enceda abantu abahlukumezekileyo kwele South Africa. Uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngisebenza as a humanitarian activist, kahle kahle ngilwela amalungelo abantu aba vulnerable, ama groups nje aba vulnerable, abantu abahlukumezekile, abantu ababuya phandle, intandane nabo bonke nje abantu nje aba under ukuhlukunyezwa. Umsebenzi wami lapha eGoli. So ngivule organization abathi Nobuhle Veji Foundation.
Yeah, akusitshela okuningi ngohlelo lolu.
I organization le ngayivula after I'd seen ukuthi hey abantu abaningi like abaphathekanga kahle empilweni, ama rights ngithi amalungelo abantu abahlukumezekile awaphakanyiselwa phezulu. Ngase ngiqala ke ngasemvula ke inhlanganiso yami. Ngiqala inhlanganiso yami mainly bendlwela abomama ongathi labo baba abahlukunyezwayo kuma relationships. So benye umuntu ovuka phakathi kobusuku uhamba siyalamula abantu laba abahlukumezanayo, okunguye lo yabeshayo kumbe limele, ngibona ukuthi ngimhambisa ku place of safety. Uma kwehlule kwe place of safety ngigcine sengimgcina kwami, kodwa konke lokho bengikwenza ngelokhu zenini ngoncedo lwamaphoyisa. Then kwaya kwasokusizwa nje i-lockdown. Wathi kune-lockdown wasenanzelela ukuthi no, abantu abazohlupheka kakhulu ngabantu ababuya phandle during i-lockdown, because bekune-social relief aid eyalapha bebenikezana ukudla kulezizalwane zalapha kuphela. Then laba ababuya phandle bebavalela phandle, yiyo yona i-government yalana. Ngasembona kubalulekile ukuthi hayi ngamphakame lami ngizame ukudingela abantu ababuya phandle ukudla. So yikho lapho engaqala khona inhlanganiso yami ukuthi ngingani ngiyayikhuphula ngesikhathi leso. Yikho lapho engadinga khona ama food parcels, ukudla kokudistributa during i-lockdown. La ngosizo luka Budu Ezra Chisa Spanda we managed ukunikeza ama families adlula more than 20,000 lapha eJohannesburg phakathi nasemalokishini. So kwaya ngasenanzelela ukuthi hayi man, kulabantu futhi abahlala esitaradeni esiwavalela phandle. Ngasengiqala ke ukubahlanganisela ngibaphekela ukudla la abahlala esitaradeni. Ukudla kwakhona benguthola ngokucela, benjayela ukuncengisa ebantwini emphila nabo ukuthi hawu uzivane ngicela ungithengele i-rice, kuzivane ngicela inkukhu yokupheka, kuzivane ngicela amafutha, bese ngihlanganisa sengiphekela abahlala esitaradeni. So ngasengikwanisa ukuphekela abahlala esitaradeni every week, bempheka every Wednesdays and every Sunday.
Uhlelo lolu lichova njani?
Ukuphekeleni kwabantu abahlala esitaradeni, I'll make sure ukuthi ngiyakhuluma nabo, ngiyaxoxa labo bhuti labo sisi laba abahlala esitaradeni. Then ngasenginanzelela ukuthi hawu akusizalwane zalapha kuphela ezihlala esitaradeni, baningi nabantu ababuya phandle abahlala esitaradeni, izizalwane zaseZimbabwe uqobo, abeMozambique, abeLesotho, abantu abaningi nje abahlala esitaradeni. So bebenilanda abanye bengicela ukuthi esisi wami mina senzule impilo yasesitaradeni, kungaba njani undihlanganisele ngibuyele ekhaya. So nami bembuyela kuFacebook, uma bona kuFacebook ngicela abantu ukuthi babandihlanganisele ngikwazi ukuthenga i-ticket umuntu ngimbuyisele ekhaya. So umsebenzi lo ngiwenze kakhulu lokubisela lo ufuna ukubuyela ekhaya, ngiwenze kakhulu. So last year I think emaposte ku Facebook kuphela embahambise embabuyisele emakhaya bafika 22 but kunabanye embasiza engacelanga usizo ku Facebook laba embaposta laba emba yenzela konke embabuyisele ekhaya engacelanga usizo ku Facebook babe nthole ngesikhathi sakhona i foundation yami ithole ama donation so yabe engadingi ukuza umuntu ngize imposte o ngimcelela usizo because lonke usizo lakhe labe lukhona umuntu wayimgeza kuphela azivuyelele ekhaya so ngingathi last year kuphela kube bonke embasizile babuyele ekhaya bafika 56
siyakuzwa kakhulu ke singagqiba khona
insiza lo muntu onlandayo osehluphekile onlanda anlanda umuntu minister adeni imcela ukuthi ngicela ubuyele ekhaya cha ngisiza umuntu onlandayo kube onguyena ocela usizo abe nguyena ocela usizo kimi kwenzela ukuthi lanxa ngambuyisele ekhaya angazuki kusasethi angithi wamvosa ukuthi ngibuyele ekhaya so umuntu engandilanda angicele I make sure ukuthi hayi ngiyamsiza imsuse kusimo lesa kuso sona so mina ngokusebenza kwami ngenza kanje laba abahlala esitaradeni uma beyisuke bangicela usizo lokubuyela kibe emakhaya ngiyabahlanganisela imali yebus ticket ngiqeda ngibahlanganisele impahla zokugqoka ukwenzela ukuthi bahambe nabo phela bebonakala uma bezongena ebhasini qeda ngibahlanganisele negrosa ukuthi bangafika ekhaya belengisiza endlala babe lalapho abaqala khona igrosa yami just nje ama-simple basics laba like abo 5 kg yechukela abo 10 kg yerayisi impuphu nento ezifana nalokho so I also follow up bangafika ekhaya akusikho ukuthi uma sembagiweza ibhasi kuphelile kimi nabo hayi cha I follow up ukuthi bahambe njani I follow up ukuthi ekhaya benza njani badinga sizobani sebefikile khona apho ekhaya
Nkosazana Nobuhle Veji Ajiti umqondisi wenhlanganiso ye Nobuhle Veji Foundation ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa Ikhandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuthi abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasbanda Uthi abantu abaningi sebediniwe ngombuso kamongameli u-Emmerson Mnangagwa. Yena athi
sihambile sayacubungula ama-province ethu angu-10 eZimbabwe. Sifuna ukuthi sizwisise i-state of political stability or instability. Sifuna ukuthi sizwisise ukuthi abantu bathini ngokubhidlikwa kwenotho. Hatshi abantu bayakhala bathi sebezimisele ukuthi bafele iqiniso. Sababuza ukuthi njengoba kunje inotho iyabhidlika kupolitics abantu bayabotshwa, bayabulawa, bayacatshiswa lithini ethe sembuzo esihamba sibiza abantu ethi random senza isurvey yethu. Abantu basikhipha siphe impumelo esingathi iprojection elandelayo. Sesihlanganisile imbuzo lokuphendula kwabo amaprovinsi wonke athe azavothela umthungameli we-CC u-Advocate Chamisa ozaba ebe yi-candidate ye-presidential candidate ngo-2023 nge-75% votes. Sababuza ukuthini ngama-National Assembly candidates, ama-members parliament, bathi ngaphandle kokuthi sivothele abantu be-CC, singavothela bani. Bathi bona sokuhlanganisiwe 72% of CC National Assembly candidates, noma labo abazamela ama-MPs izigaba zonke zelizwe, 72% bazavotela ibandla le-CC kusitsho ukuthi ama-MP eZimbabwe
kulekile ukulungisa umnotho. UMnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla leZANU-PF lona lithi alila kuthandabuza ukuthi lizanqoba kulolu khetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ovalelisayo nguGaino Gumede. Ngisithi asidibaneni ngo-half past 6 kusasa ekuseni.